sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhla ka 28 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa ke ubugxame ngokuboniseyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ndasonto ekhangelelwa ukuthi khona iphuma emntwenyeni umuntu okuthiwa khona umkhokheli welizwe.
UZulu ukhuluma phezu kwamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi abantu bengabuqakathekisa kakhulu into zokuloya nxa bethe bagula.
Bakwethu bomuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade kusenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela okuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakaleyo. Kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHebro.
Kufe umuntu oyedwa kwalimali abambalwa kusehlakalo sokudubula oweZimbabwe eHebro Theatre eJohannesburg. Abekugcwele khona abeZimbabwe egigini lomculo weRumba.
Izibhedlela lamaklinikhi amaningi emhlubulweni waseMandebeleni aselenyanga ezedlula eziyisithupha engatholi imithi lamaphilisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu sesole amazwi kamongameli Robert Mugabe okuthi umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa angabophanga athi yena uloyiwe lapho aze agule eseGwanda kumaviki amabili adluleyo. Umgabe ekhuluma emngcwabeni wamaqhawe esizwe awe National Heroes Acre lapho kade kungcwatshwa amaqhawe amabili unkosikazi Maud Muzenda lomnumzana George Rutanire. Umnangagwa owelatshwayo kwele South Africa ngemva kokuqala ukugula eseGwanda ubengekho emngcwabeni lapho umongameli Mugabe athe kubangelwe ukuthi umnangagwa kakaqini njengoba elokhu eselatshwa. Umgabe ubikwa eqale wathi umnangagwa wagula ngoba wadla ukudla okuletshefu kodwa waphinda wathi abantu bengabothi waloywa. Uthe abantu baphongukwethesa abanye icala lobuthakathi bengelabufakazi esithi laye uqobo lwakhe uyake etheswe icala lokuloya. Wabuza isithi kanti vele yena wabulala abantu abangaki. Okumangalisa abanye ukuthi uphinde wathi akulabuthakathi obukhona esithi ukwethesa abanye ubuthakathi yibula nje kuphela ngoba usiko lwethu lungakuvumi lokhu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umuntu omdala ulamazwi. Amazwi akhe bemahle bekhuluma indlela zakhe yena abona ngazo akhulele kuzo akungangenele kuzo ipolitiki. Kodwa-ke ubugxame ngokubonileyo sibili ukuthi umuntu omdala uzakhuluma ebeka imizekeliso yakhe ekhuluma ngomnankagwa ukuthi hhayi kayenyangeni ezenzayo hhayi ndasonto ekhangelelwa ukuthi khona iphuma emntwenyeni umuntu okuthiwa khona umkhokheli welizwe. Inkulumo zakhe sibili leziyana kasizo nkulumo ezomuntu okuthiwa khona ukhokhelela ilizwe ngokwakuqala. Okwesibili i-age group yakhe na iminyaka yakhe njengokhulu kumbe whatever one might call esayizina yiyo yenelana kasokhulu kuphela ngukhulu okudlule ngale phambili ekhuluma into enjengayona leyo waphasiswe sithi ufundisani ebantwini ngumuntu obekhulume nje kuhle ekhuluma ngokuthi uzwane ufile ekhuluma ngehistory yalabo abantu abayi-2 laba kodwa yi-general talk esizweni abantu akulanto abayifundileyo bafunde kuphela ukuthi khona kubantu bene behlale bexabana kuphela.
Yemnumzana abanye besithi bona bakhangelele ukuthi uza kuthini ngonkosikazi wakhe lo oyetheswa icala lokuchaya untombazana eSouth Africa kodwa akazange ngitsho akhulume ngakho.
Bengikhangelele ukuthi uza kutsho lokho exolisa esizweni njengoba sesizithuba lokuthi khona abantu bonke balaphana bade abakhalayo nabantu abangasiwo bephathi yakhe lezanu abantu bengathi belanda kakhulu kakhulu laphana umama lokuthiwa khona ngumawutu uMrs. Mvenda. Abantu abaningi bahambele yena lwana ngokubomazi ngento zamachurch lezo zeRoma landani and so forth. So kade ngikhangelele ukuthi uzaziza ithuba lokukhuluma ngaye exolisa ukuthi khona umama lwana uthethe ipassport yelizwe, i-property yelizwe, wasesiya kukona esilwa, esiyachaya, ehlukuluza abantwana belinye ilizwe next door. Akuvunyelwa lokhana ukuthi khona kutholakala kwinto enjalo kusiya ngokuya ngawe uyaxolisa.
Hello-ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngehlazo elenziwe ngomunye wazo ongene eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo lapho obekugcwele abantu egigini lomculo werumba. Wafafaza ngenhlamvu zombhobho kwafa isizalwane seZimbabwe esisodwa njalo kwalimala abantu abayisikhombisa. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Kube isenzo esihlasimulisa umzimba kulabo abebese Hillbrow Theatre ngesikhathi kusenzakala lihlekelele kusanda kujaya ihola lakuqala ngensonto ekuseni. Kubikwa ngalesi sikhathi iHillbrow Theatre ibisigcwele phambi abeZimbabwe abebejabulela kakhulu umculo werumba obuqhunswa ngabaculi abajiyeneyo. Kungalinde muntu owesilisa obebukele kubikwa eqele esidulini sabaculi wamemezela ukuthi uzalivala igigi nxa umakhalekhukhwini wakhe osetshontshiwe engabonakalanga. Le yinto ecasule ixuku ebelibukele laklabalala lesithi akasuke phambili. Ngokuphazima kweso owesilisalo ukhiphe uvolovolo wafafaza ixuku leli ngenhlamvu okomlimi ehaza amabele. Ngemva kwalokho wehle egijima esidulwini eqhubeka ehasa inhlamvu indawo yonke waze waphuma emnyango wabaleka. Kuthe sephumile ixuku labantu seliphuma liminyezelana emnyango kwatholakala ukuthi oyedwa udutshulwe wahle wafa kwathi abafika isikhombisa balimala. Abalimeleyo bathwalelwe esibhedlela kanti izihlobo bezingakalethuli igama likamuye. Iningi lababone lokhu kusenzakala basethukile okokuthi bayesaba kulandisa lolu daba. Umchasiseli kwazakwaza omunye wabaqoqa amagigi abaculi ukuthi bathukuthele kakhulu ngalesi senzo.
Lento isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba iyasethusa, angazi ukuthi ngakubeka kanjani. Kunzima lokho kusehleleyo mfowethu, kuzoba nzima ukuthi siye phambili mangabe udlame luqhubeka lungena kanje emculweni, lungena kuze kufike esimeni sokuthi umuntu adubule umuntu. Sizizwa singaphephanga kakhulu.
Le nto kuthelo ogcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabena.
Okokuqala sithanda ukudlulisa okudabuka kwethu kumuli yalo odutshulweyo wafa nge-weekend lapha kade kusenzakala khona umdlalo wabaculi. Njalo futhi sithi laba basesibhedlela ukuthiwambe bafika 7 ukuthi balulame. Kulihlazo kakhulu lokho kwenzakeleyo, kuyasiyalula njengezizalwane zaseZimbabwe ezikhona lapha eHillbrow.
Umchasiseli uthi lesi senzo sizabangela ukuthi abalandeli bangaphindi futhi baze emagigini abaculi ababathandayo, ngakho asivezwe emphakathini lesi sigangi.
Singamfihlini, singabi nomuntu omcashisayo. Athathwe lo muntu alethwe azakale umhlaba wonke ukuthi wuye. Ongabi futhi enazo isithombe sakhe asabalaliswe sibonakale, aziwe wonke umuntu ombonayo emgwaqweni abe kwathi nangu lo muntu owenze le nhlekelele yaseHillbrow Theatre. Sibuhlungu kakhulu ngalento eyenzekeka.
Umnumzana wabhena uthi abantu bangavumi ukwenqatshelwa izigangi ekusekeleni abaculi kodwa bazibike emapholiseni zonke lezi gangi ezidala amacala kule South Africa ziyebolela ejele.
wonke umuntu oyisigange kumele abotshwe avalelwe ngoba akumelanga sivikele futhi abantu abagangayo mhlawumbe iphutha esilenzayo kumbe sihlala silenza ukuthi siyabaza abantu abayisigange siyabazi abantu ababa lemali kodwa bengasebenzi sikodwa sibabona bethenga utshwala sibabona bethenga ukudla bebhadala irent sibuchaya indiva khona lokho
kusenjalo bese kulembiko ethi lesi sigangi sesibanjiwe ngamanye amapolisa abevele sidinga ngelinye icala elihlukene lokubulala lokhu akwenzileyo osekusele ehilbo theater ligazi imbobo zenhlamvu amaphetshana amagabha abona munede lezitulo eziveza usizi lokwenzakeleyo Meletro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Nhlapho.
Inyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende weZimbabwe elokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku loba nje lincomeka lizalimaza ihambo zabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya nxa lingaphumelela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesifikile isikhathi sokumisa amabhasi ukuthi ahambe ebusuku kulinyathela lokuvikela ingozi zomgwaqo esezakala buthuthumu ngalezi nsuku. Wethule umbiko uhulumende uthi seqalisile isibanga sakuqala sokuthatha amanyathelo okuvimba uhamba kwamabhasi nxa sokumnyama phakathi kwehola lesishiyagalolunye ntambama kanye lelesihlanu ekuseni i-9 p.m. kusiya ngo-5 a.m. Abantu abaningi balahlekelwa imiphefumulo engozini eziningi-ningi zomgwaqo ezigoqela amabhasi athwala abakumabhizimusi lokuthenga impahla ngaphandle kwelizwe besiyathengisa eZimbabwe. Noma kulinyathela elincomekayo, abamabhasi bakhala ngokuthi lokhu kulakho ukubona isihambi esisebenzisa ezinye indlela zokuhamba. Omunye osebenza emabhasini ahamba phakathi kweHaveron kanye leHarare, umnumzana Trinos Ndlovu uthi isihambi zingagcina zisebenzisa imoto ezincane ngoba amabhasi engabaphuzisa uma ehamba emini kuphela.
Siyavuma sile ukuthi this decision ithethwe yi-government yinye ukuthi protect abantu kodwa sibona ukuthi most of izihambi zethu zilakho ukusibalekela manxa sesihamba emini kuphela ngoba imango esihambayo imide yikho besisuke ebusuku sikhangele njalo ukuthi sekhe umngcele osezile sikhathi. So this decision at the end of the day ingagcina isi-affecta kakhulu njengama-operators amabhasi.
Kukanti omunye ovame ukusebenzisa amabhasi ehamba ebusuku uthi kade wona iqondile noma nje besesaba ingozi ngoba besenelisa ukufika eHaveron bethenge impahla njalo bebuyele ntambama.
Hayi indaba yokuthi amabhasi ahambe emini sithe sithenga sithengisa ungani banzima mbijana ngoba besifika ekuseni lapha eHaveron uthengeke izimpahla zakho uthi ntambama ubuye ugade futhi la mabhasi obusuku ubuyele ekhaya. Manje nxa sekunje sowusithi silale lapha thina imali yokulala iyo singelayo ukuthi uthi sokuzaba nzima kithi.
Inhlanganiso emela abakumabhizimusi yokuthenga njalo bethengisa impahla abayithenga phandle kwelizwe ngonhlangula lonyaka yacela uhulumende ukuthi amise amabhasi ukuthi engahambi ebusuku. Ngempela viki umqondisi wenhlanganiso ye-Civil Protection Unit umnumzana Nathan Moyo uthi udaba lolu selungaphansi kwabaphathi ntambo kuhulumende kulinyathela lokuvikela uzulu kungozi esezivamile. Ngikumathin Ngwenya oyindaba seStudio 7 eHaveron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethwandaba weSupreme Court wakwele Kenya usuqalile ukulalela imibono yamabandla aphikisayo akhwezwe udaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho olwenziwe emhlaka 8 yonale inyanga kaNcwabakazi lapho umongameli Uhuru Kenyatta webandla elibusayo enqobe umnumzana Raila Odinga ngamavoti edlula isigidi.
Idolobho le-Houston esigabeni se-Texas khonapha eMelika liqhubeka libhekane lengozi yokuna kwezulu lesikhukhula elilethwe isavunguzane se-Hurricane Harvey ngempelasonto. Kuvi kwaso kuhlengwe inkulungwane ezimbili zezakhamizi zaleli dolobho kodwa kusaselabanengi abalokhe befuna uncedo.
Umntana
ezibhedlela lamaklinika amaningi emhlubulweni wasemandebeleni aselenyanga ezedlula isithupha engatholi imithi lamaphilisi okwelapha okwenza izigulane ezivele zihamba imango emide zihlolwe kuphela zibuyele emakhaya zingatholanga imithi. Lokhu sekudale olunye njalo uhlupho lokuthi izigulane azisazidubi ngokuyadinga usizo lwezempilakahle. Unompumelelo Moyo siphala ludaba ngokugcweleyo.
Izibhedlela lamakilinika abhekane lalolu dubo zigoqela eCholocho, eLupane, leMadlambuzi lezinye. Izisebenzi zempilakahle zigcizelele lokho kodwa zala ukuphuma zikhuluma ngoba zingenamvumo yokukhuluma lentatheli izindaba ngokusebenza kwezibhedlela. Isakhamuzi sakoMadlambuzi unkosikazi Selu Sibanda oneminyaka eyi-76 uthi bengaze baye ekilinika baphiwa iPanadolo kungakhathalekile ukuba umuntu uphethwe yini.
Lokhu sihlupheka sikhona sinatha amanzi edoti ngapha siyagula ngapha siyezani asila ncedo hayi amaphilisi lapha okuthi kayekho nxa ugula kumbe ugulani uphiwa yena le panodo kumbe ugula inyawo kumbe ugula ikhanda kumbe ugulani ipanodo kuphela.
Umnumzana Mgwazo Dube osuka emkhomeni eMpimbila ohambe amakhilomitha ayisithupha uthi bathembe ikilinika yeMadlambuzi ehlala ingelamaphilisi ethi labanye omongikazi abalathando lezigulane.
Mina Mgwazo Dube ngisuke emkhomeni eMpimbila more than 6 kilometers. Asila sibhedlela esinye khonapho hayi uyazifika uze uthiwa kulamaphilisi. Hayi bayancengancenga kodwa ngenye imini uyafika uthola kulomunye kushayineni abafanani omunye ashayina sibila kulabhule ngaphandle kwalo emfika ngithi mfazi wami abaye bayakulabhula sibila kukhodla kambe ayenathi tiya ke wena uloku unyeneme khonapho abaye bayazi befele ebhentshini khonapho.
Unkosikazi Angela Nkiwane weChongogwe uthe basebenzisa ikilinika yeJecholo isibhedlela yeSt Luke's okungumango.
Sisebenzisa ikilinika yeJecholo ukhatshana vele but isibhedlela yeSt Luke's unanzelele usuke ecrossini usiya eSt Luke's umango omkhulu vele ngoba sibhadala $4 suka kithi koRobert siya eSt Luke's $4 besicela ukuthi singancediswa siyenzele isibhedlela.
Unkosikazi Soneni Mpofu owemzola 3 eLupane uthe bahamba imango emide besiya esibhedlela esisemzola 21.
Nxa sisuka ekhaya sisuka ngo-4 sihamba ngenyawo kungala transport yokuhamba. So yilo uhlupho esihlangana lalo kakhulu ngoba nxa susuka khonapho futhi kwesinye isikhathi uyabuya sekusebusuku. Engxenye khonapho uyaba uwedwa ungala munye umuntu ohamba layo. Usuhlangana lohlupho lokuthi nxa kulomuntu ogulayo kube nzima ukuthi umthwale ngoba uyabungela nqola ukuba umthwale ngakho ngokuthi uyamthwala ngani ngoba yiso isibhedlela esithembile esisebenzisayo. So kuthi lapho esihlangana khona lobunzima obukhulu kakhulu yi-22 emzola le nxa susiya le ekweni yegandanda.
Unkosikazi Thari Rosiziva wemzola ek-2 uthi umuntu ulakho ukugula aze aphose afe ngobude bomango bokufinyelela ekilinika.
Sihlala khonapha uk-2 uhlupho esilalo lapha ngolesibhedlela noma umuntu angagula khona uyaphosa afe lokuthi lapha ehlezi khona sisuka sisiya ku-22 siyasuka lapha ngama-4 siyafika ngama-9 siphinde futhi kuphenduka kwethu futhi khona ngale sibhedlela singezifike lapha kwesikhathi ngama-10 kwesikhathi inqola isendleleni kwafora umntwana ogulayo. Yilo uhlupho lwethu thina khonapha K2 emzora khona yilo uhlupho esilalo. Sicela isibhedlela sincedise lapha lesi esilapha ku-4 kanti sicela ukuthi sithumelele yiso eseduze lani.
Unkosikazi Ntombi Yolwandle Ngono uthi isibhedlela abasithembileyo sikude okugcina kudala ingozi ngoba umuntu eseswele umuthi kukanti ubengaphila.
Isibhedlela zalapha zikhatshana, khatshana lemizi yethu. Isibhedlela esisithembileyo ukuthi ngani siseduze
ngiso futhi esikhatshana esikambeka nzima kokuthi nxa singagulelwa ngumuntu khona kumele sisizakale ingozi silokhe sizame ukuhlanganisa i-transport enjengamadonsi lezinqola ukuthi siyefika khona ezibhedlela kukhatshana. Kwesinye isikhathi sithole ukuthi yena umuntu uyabe ugula umuthi azabe ufule ngxe kuzayenzakala ukuthi angawutholi. Kugcine kusenzeka ingozi umuntu kade kumelethile, ekugcine umuntu usesenzeka ingozi kade kumelethile xa ukuthi isibhedlela sikhatshana.
Iningi lezibhedlela azilamota zokuthwala izigulane noma zikhona zifile. Uthi lenani labongi abasebenza ezibhedlela lemakilinika liyasilela. Iningi lezibhedlela alilamithi. Uthi abanomkhuhlane wetshukela ne-BP iningi labo bayazithengela. Abanezilonda bathwele nzima akulamithi, kunye nabalinywa zinyoka bayafa ngoba kungenamithi yokubelapha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngimunompumelelo moyo.
Inhlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association isixwayise ugatsha olubona ngezemfundo yaphansi ukuthi lumise ukusetshenziswa kogwalo lwabafundi baka Grade 1 olulezipele zesiNdebele ezingaqondanga. Ugwalo olutsha lolu olulesihloko esithi Step in Environmental Science Grade 1 Learners Book solucunule kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwesiNdebele abathi kumele lukhitshwe ezikolo. Izipele ezilotshwe kubi kwesinye isahluko esikhangela ngezinto zomzimba ngolimi lwesikhiwa olwesiNdebele lolwesishona zigoqela esithi indlebe sona esilotshwe kanje INDLEVE. Isipele lesi sithathelwe kulimi lwesishona lona olusebenzisa uV endaweni kaB. Isipele sesiNdebele esiqondileyo yilesi INDLEBE indlebe. Kwelinye njalo iphutha ugwalo lolu luthi ikhanda elilodwa ngamakhanda. Sixoxe lomkhokheli wezimtha umnumzana Richard Gundane yena othi ugwalo lolu kumele lukhitshwe esikolo ngoba luseyisa njalo lubulala ulimi lwesiNdebele.
Xa sizafundisa isiNdebele, isiNdebele sangkhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthi so kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abaningi kathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha. Sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha. Kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osokwanisa ukubhala ibhuku. Vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni language yesiNdebele injani. So kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusekhileshen, akhitshwe kuma-bookshop ngoba azaphambanisa abantwana. Kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi uhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani. Lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana. Nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesiNdebele, sikhuluma ngesishona ama-languages ethu angu-16 lama-sign language, kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine. I-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe, hayi khona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisiso ngoba sesiyekela abantwana befunda amabhuku angasiwo. Lokho vele thina njengababalisi kasikukhuthazi, vele kasikufuni.
Nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane, galibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa, lizivale, libone ukuthi zilotshwe kakuhle andubana zidindwe?
Ababalisi labo bayakhuthazwa ukuthi babhale bona. Nxa kubhalwa ingwalo kakuvalelwa muntu ukuthi nxa ungumbalisi kawubhali kumbe njani. Hayi, uyabhala phela. Kube sokupasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku leli olibhaleyo umqoqo sibili ukuthi yikho obhala ngakho. So kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesi sisindebele esiphezulu esisifunayo.
Umnumzana Richard Gundane, ngomkhokheli wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association, iZimTA.
Kwezemidlalo lamhlanje seliphenduke laba ngumthatshuzwa iqembu leHighlanders, lona eselinqotshwe emidlalweni emithathu ilandelana. Okunenga sikuzweni kuntathile izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libhaxabulwe nge-3 kanyana iqembu leNkezi Platinum ngomgqibelo, okuyimpumela yotsho ukuba leli qembu lenelise ukuthola imiklomelo yisikhombisa kuphela kwimidlalo yisikhombisa eliyidlale ngenyanga kaNtulikazi layo nale kaNcwabakazi. Yimpumela yemidlalo yangempela viki ithi iqembu leHighlanders litshiwa ngemiklomelo elitshumi lesithupha, liqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken Inn, lona elinqobele wangenye 1 kanyana ngomgqibelo njalo. Emdlalweni olandelwe yilo wangomgqibelo iqembu leHighlanders litshaye ngelecholocho, njalo kulabalandeli abazwakale sebehlabela ingoma bevalelisa umqeqetshi u-Errol Akby oyisizalo neselizwe leHolland besithi useyehlulekile. Iqembu leHighlanders likhangelele ukuba lidlale lingekhaya leChapungu emdlalweni walo olandelayo, njalo kulokhu esabela ukuba nxa kungasalihambelanga kuhle enkundleni abalandeli labo bengavuka eseganga. Ekhuluma mayelana lokungadlali kuhle kulezi nsuku, isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uthe bayazizwa izikhalazo zabalandeli.
The Highlanders administration understands the pain that fans go through.
Njengenkokheli yeqembu leHighlanders siyabazi ubuhlungu obuziwa ngabalandeli beqembu nxa iqembu lingaqhubi kuhle, njalo siyabathembisa ukuba lesi simo asisitshayi indiva. Kuyatholakala ebholeni ukuba iqembu liqhube gadalala, kodwa siyakhuthaza abaqeqetshi kanye labadlali ukuba besebenze kanzima ukuze baqale ukunqoba njalo, ngoba kuqakathekile kumuli yeHighlanders.
Engalanini imiklomelo iqembu leHighlanders ihlezi endaweni yesikhombisa lile miklomelo engamashumi amathathu lambili, ikanti iqembu leChicken Inn yile lihlezi phezulu ngemva kweviki yamashumi amabili lantathu lile miklomelo engamashumi amane lathoba minembili, njalo lichiya lihlezi endaweni yesibili yeLengeze Platinum Stars ngemiklomelo emibili. Iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu ngemva kokuba linqobele yada ngetukanya, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesine, njalo elitshayele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane iqembu leCholocho linqobe kwesibili kwimidlalo yalonyaka, lapho litshayele Shapani Mine nge-2-1, okutsho ukuba selile miklomelo elitshumi lanhlanu. Kodwa kusamele libophe ziqine ngoba lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, kuthi iqembu elihlezi phezu kwalo eleWange lile miklomelo engamashumi amabili. Iqembu leBantu Rovers lona elitshaywe nge-3-1 ngeleHowmine ngesonto yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo elitshumi lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Livestock lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokuvimba ukuhamba kwamabhasi ebusuku njengendlela yokwenqabela ingozi zomgwaqo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Silitshayele ucingo lingenelani kuhlelo.
Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
UZulu usola amazwi kamongameli Robert Mugabe awethule emathuneni eHeroes Acre izolo.
kufe umuntu oyedwa kwalimala abambalwa kusehlakalo sesizalwane seZimbabwe esidubule umpopo eHillbrow Theatre eJohannesburg ngomgqibelo.
Selugqiba ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.